ungasikhangeleza bona ukuthi umhlangano onjenge-tripartite negotiating forum unganceda sibili, kodwa awusela siqwanga eseminyaka ephelileyo ngoba awusela ama-industries amaningi afuniweyo, njalo abameli uhulumende kumbe ama-trade unions labo bayatshintsha. So kanye njengani kungasebenza sibili ukuthi ama-issues aphume ukuthi abantu bafunane, kodwa awusanceda abantu abaningi njengoba isikhathi sesiphelile. Amankampani ayavala, abantu abaningi sebezisebenzela. Akusanceda ukuthi siwe le tripartite negotiating forum ezanceda abantu abaningi, kodwa kungenzakala sibili ukuthi nxa uyukuthi bafuna ukuthi kube le ndaba okumele ziphume zingaphuma ku-tripartite negotiating forum.
Wona umhlangano onjenge-tripartite negotiating forum uyake ube lezombangazwe yini ezikhanya zihlala ziphonga ukungena yonke indawo?
Uyake ulazo sibili ngoba siyakhangela sizabona ukuthi i-tripartite negotiating forum nabantu abamabhizinisi bese zoba nama abo-CTU yiyo kuba i-tripartite wangkhona ukuthi those three parties bayabe behlangana. So ungenzakala sibili ukuthi nxa kuyukuthi abaku-business kumbe abaku-trade union nxa bengafumanani nohulumende, uzabona sibili ukuthi kumbe nxa bengavumelani ngokwabo, kungenzakala sibili ukuthi into eziningi zingehluleka ukuthi zenzakale.
Kodwa siyabona ukubana elizweni gcwele abantu abazisebenzayo bezithengisela izitaladeni lokunye okunjalo. Manje pho njengoba bona labo bengekho ku-tripartite negotiating forum, ungathini wena ngakho?
Imithetho egadini i-tripartite negotiating forum ngeke incede abantu abazisebenzelayo nabantu abayenza into zabo. So kumele kube lenye indlela eyokuthi uhulumende akwazi ukuthi ahlangane labantu abazenzela into zabo, engxenye yokuthi bahlangane nabanye abakobhizinesi ukuthi sebe nama-trade unions abo ukuthi babonisane ukuthi bengenza njani ukuthi baqhubeke.